Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izibukandaba wala mungila emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 21 Mabasa 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqashwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga imali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu.
Ngakuyi-criteria enjani nikho lokho? Ekhona lokho abakulethileyo lonyaka.
Uhulumende usemise ukusebenza kwebhanga le-Medbank logatsha lokuthumezela abanye imali olwenkampani yeSimbisa Friends. Esetheswa icala lokwephula umthetho wokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe.
Yebo kambe ngabe dinga lo lalwana adinga abathakathi enguhulumende aphenduka abe ngutsika mtanda adinga abathakathi abangekhoyo.
Inhlanganiso yabe Botswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe kuphela.
As long ukuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqashwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga imali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu. Esizwe omunye wabo ekhala ngokungaphiwa imali.
Semanye imali trust ikunyunyuta sikuru nekuda kwekuthambiswa novane simstart iyo yakati pinza mabasa ichiti tichaita basa rekuverenga vanhu and pavakatipinza mabasa ivayo vanga vatiimbisa.
Kuyasikhathaza kakhulu ukuthi sesiqedile umsebenzi esasiwuphiwe wokuthi sifundele ukubala abantu bese siphiwa imali, kodwa lokhu singayitholanga imali yakhona. Sasitshelwe ukubana siza kwenza lokhu sesiphiwe imali.
Izo zinoa siri kunyunyuta vaverengi vevanhu vashinji vachiti aiwa izvi zvakuti kandisa mafumo pasi nekuti mangwana ndo pachatanga census kuverengwa kwevanhu. Aizvo hatina mari dzekushandisa kubva kunzvimbo dzatinogara tichienda kunzvimbo anonzi maenumeration areas, idzo dzinenge dziri nzvimbo dzekuedza tichange tichiverengera vanhu.
Kunsukwana isanda kwedlula, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eyezimta umnumzana Richard Gundane utshele Studio 7 ukuthi ababalisi abayandise ukuqatshwa lugatsha lwezimstart ukubala abantu bathiwe phandle kwalolu hlelo lumnyaka.
Nxa sokunjalo-ke sina lapha kuzimbabwe teachers association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala abephezu kwe-45 nama-50 years banye seba-approach i-retirement. So bayabuza ukuthi kanti sokutheni eminyakeni sisebenza kuhle antsho ukungena kwi-census umsebenzi siqeda ukusebenza pheluza thola la kuyinzuzo encane. So yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivetha layo ibayi-encourage ukuthi bahlale emsebenzi zinwe wokubalisa ngoba imali ezinjalo ze national umuntu wonke la uyazi. So kulombuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawuyenze. Nxa ikhona ngathi sifuna ukuyibona ukuthi ichona. Kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi, kuye kwayenzwa yini i-medical examination yakhona? Kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa noma umsebenzi? So thina sithi hayi ukuthi asifuni bandlululo. Into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism. Umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayothatha lowo msebenzi awuyenze. So kumele ukuthi ipolicy leyo bayilungise, bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake. Angazi ukuthi okubekileyo khona khona ukumba. Eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi bonke abakwanisayo bayahamba bayengena emsebenzini. Nxa kuyi-circumstances lokho, nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho, ayikhona lokho abakulethileyo lonyaka. So siyacela sibili ukuthi abegatsha lwe-census bakukhangele lokho.
Iphephandaba le-News Day lithi ugatsha lwe-Zimstat lwagatsha intsha yebandla le-ZANU-PF ukwenza lo msebenzi ukuze kube lula ukuhlela inani labantu ngezigaba zokuvota kuyamele kucele le-ZANU-PF. Ibhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe selimise ukusebenza kwebhanga le-Medbank logatsha lokuthumela abanye imali olwenkampani yeSimbisa Brands oluthiwa Inbox. Lusetheswa icala lokwephula umthetho wokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Inkampani yeSimbisa Brands yiyo elemvumo yokwenza amabhizimusi ePizza Inn, Chicken Inn, Nando's, Steers, Awe South Africa, iwayenzela eZimbabwe, lamanye amankampani athengisa ukudla okuphekiweyo ama-restaurant. Lokhu kwenzakala isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisiwa ngamandla. Uhulumende uthi kulamankampani athola idola leMelika ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi kakhulu kulesensitha. Abesethengisa impahla isebenzisa isilinganiso sesisindo somgambo wensitha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association, uMnumzana Evidlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kakayitholi indlela yokuqinisa idola leZimbabwe. Usadinga abantu angabafaka icala lokuthi yibaba bangukuthi idola leZimbabwe lilahlekelwe ngamandla nxa liqathaniswa lezimali zakwamanye amazwe, okubanga ukuthi intengo yezinto ikhwele isiya phezulu kuso sonke isikhathi, okubanga njalo ukuthi izinto ezithengwa ngaphandle zifike sezidula kuleli lizwe. Kanti-ke kayisilo qiniso so lakhona lokho. Yebo kambe ngabe dinga lo lalwana adinga abathakathi enguhulumende aphenduka abe ngutsika mtanda, adinga abathakathi abangekhoyo, kanti ukuphela kwamandla emali kukwenye indawo, hayi kulabo bantu abaqanjiweyo, hayi kulama kampani aqanjiweyo.
Lona udaba lwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yaphandle kwelizwe kukhanya kuludaba olungani alucacanga, ngoba uhulumende yena ufaka ungani hayi into zihamba kuhle. Kuyini ubona ungani kungenziwa ukuze isisindo sedola leZimbabwe singawi ngalokho esikubona?
Ayikho enye indlela yokuqinisa imali yeZimbabwe ngaphandle kokuthi kuqiniswe ezomnotho. Kungaqina ezomnotho kuzatholakala i-foreign currency eneleyo likwazi ukugxila idola leZimbabwe, kuza kusho ukuthi into ezivela ngaphandle zingafiki sezidula. Kanti-ke njalo kuzaphungulwa izinto ezithengwa ngaphandle kwande ezithengiselwa abangaphandle, lokho kuthiwa i-balance of payment, okungokunye okwenza ukuthi idola leZimbabwe lingabi lamandla. Lezo zinto ukuze zilunge zizadinga ipolitiki ezinzileyo ehlalisekileyo engekhoyo khona manje. Okukhona kathesi yi-corruption, okukhona kathesi yikulahleka kwezomnotho. Kumele kulungiswe ipolitiki, ipolitiki ibisilungiswe ezomnotho, ezomnotho bese zilungise idola leZimbabwe bese lisima liqina ngendlela efaneleyo. Hayi ukukhuluma nje ngomlomo, politiki kuqala, ezomnotho, ezomnotho zingaqina zilunge, sezilungisa njalo le dola leZimbabwe, yonke into sihamba ngendlela efaneleyo.
Umbuzo wami wokugcina, amankampani wona lawo amabili avaliweyo, kungaba kulezombusazwe yini phakathi kumbe ikwehluleka nje ukwenza kwenza umsebenzi.
Bayehluleka ukwenza umsebenzi laba abafanele benze umsebenzi. Umsebenzi omkhulu ngokuthi idola leZimbabwe liqine ezomnotho ziqine. Lokho sekubehlule. Yingakho ke sebedinga lamankampani angasoba ngani babo ngokuba wabo ayiwadilize umkhonomi bayawayekela. I-corruption yiyo enkulu kakhulu ekudilizeni idola leZimbabwe. Ungakhangela izimali ezithengiswa emgwaqweni, izimali ezifanele ukuthi ngabe zisemabhenki. Ngeza bobona laba abakhulu abasezihlalweni ezinkulu ezamakhampani abo, siyakwazi sonke lokho. Ngakho ke laba abakhethayo bebabopha kumbe bebavalela amakampani yilaba abangasozihloboza abangasobangani babo. Kodwa konke lokho akusoze kulungisa umkhono mwelisho.
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso yelwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso yabeBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe kuphela. Okunenga sikuzweni kumqondisi Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umbiko wethulwe ngabenhlanganiso yabadabuka kweleBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyethusanga bahwebi bathi abomthetho kumele baphathise ngokususa abokuza endaweni zokuthengisela. Umnumzana Umphemetse Sithale okhokhela inhlanganiso le uthi abokuza ebabagcwele kubhizimusi yokuthengisa ezitaladeni noma nje uhulumende wathi le yibhizimusi ebekelwe izalwane zelizwe lakhe. Uthi abokulabokuza abathengisa ukudla ezitaladeni abakubhizimusi yokweluka inwele kanye lokuthengisa isigqoko konke lokhu kumele kwenziwe ngabe eBotswana. Usithale uthi okukhathazayo yikuthi iningi labokuza laba abalamaphepha okuhlala elizweni. Uthi amazwi akhe akumelanga thathu njengamazwi enzondo abhekiswe kwabokuza kodwa indlela yokukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi adalele abeBotswana amathuba emsebenzini. Amazwi kaStara abuya ngesikhathi abeZimbabwe bebuqalele isimo esinzima kwele South Africa lapho inzondo ebhekiswe kwabokuza iqhubeka iqonga. Umnumzana Elspen Ndlovu ohlala eHaburoni uthi noma nje bezwisa ukuthi imithetho imithetho akumelanga abantu bakubeke ngendlela ezagcina idala ingxabano phakathi kwabemzini kanye lezizalwane zeBotswana.
Ya kuyezwakala ukuthi kuthiwa kulamabhizinisi okumele abe ngawo eBotswana including ukuthengisa okutshiyeneyo ezistritini. As long kulokuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Kwake kwaba lokufuthelana phakathi kwabeluka inwela beZimbabwe labeBotswana kubangwa ibhizimusi kodwa umlilo wakhona wacitsha. Abacubungula ezombusazwe afana lomzana Zenzomoyo bathi ungahlaliseki okukhona kwele South Africa phezu kwenzondo yabokuza kulakho kumemetheka ukungena kwamanye amazwe angumakhelwane noma kungayisiyo ndlela yodlakela.
Le into eyenzakala eSouth Africa asebeyibiza ngegama lokuthi dudula eqonde ukuthi ikhiphe abantu bokuza elizweni laseSouth Africa iyinto ezamemetheka emazweni amaningi ikakhulu abantu abazaba affected ngale nto ngabantu ababuya elizweni laseZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe bagcwele amazwe wonke la ikakhulu ona lana amazwe agombolozele iZimbabwe.
Umoyo uthi akumangalisi ukuthi kweleBotswana sekulohlangothi oluthi abomthetho bathatha amanyathela ukuthi bavikele imisebenzi kumbe amabhizimusi ezizalwane zalo.
Akumangazi-ke ukuthi kulamaqembu thizeni elizweni laseBotswana abathi bona sokumele kube lamanye ama-sectors in Botswana agcinelwa abantu baseBotswana okumele abantu bokuza njengabaseZimbabwe bangavunyelwa ukuthi basebenze kuwo njengama-sectors afana le-vending, informal trading and so on. Lancanje bekungabe kusenzakala lokhu bekungenzakali ngendlela okusekuzaqhubeka ngayo manje kulandela lokhu okwenzakala eSouth Africa.
Nyakenye eleBotswana likhiphe uluhlu lwamabhizimusi agcinelwe ezalwane zalo iningi kuzingatsha lapho okutholakala abeZimbabwe. Lokhu kugoqela imisebenzi yokunusela, yokutshaya izitina, yokoluka, yokupheka izinkwa, yamabhutha kanye lokuthengisa impahla encane ezitaladeni. Ngingumqondisi Dube oyindaba ndaba ze Studio 7 ngiseyabron kwele Botswana.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje isikhalo esiphuthuma isivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC uthi obengumholi webandla lokholo lwesipostoli eJohannes Marange umnumzana Mutumwa Noah Daguda obhubhe ngesonto ubekiwe izolo emathuneni esonto yeMafararikwa eMarange esigabeni seManicaland. Kubikwa kule nkulungwane lenkulungwane zabantu abavela kuncinga zonke zelizwe ababalisa inkokheli kahulumende abavalelise umuyi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isakhamuzi seFort Rickson umnumzana Luke Mathonsi wachaya umakhelwane wakhe uRaymond Moyo waze wabhubha emethesa icala lokuhamba ekhuluma amanga ngaye. Manje sengilithiya ezivandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani basakazi baka Studio 7. Ninjani, niyaphila nonke? Hayi no, nami ngiye ngajabula namhlanje ukuthi ngithole indlela yokuthi ngikwazi ukungena phakathi kwenhlelo zika Studio 7. Ya ngudube lona ubuya endaweni zenkaya. Hayi engilakho nje ukuthi kuzo zonke izinto ezenzakalayo especially eZimbabwe. EZimbabwe kayizange yalunga since from 1980. Ya izange yalunga kwaba nje lesikhathi esifitshane abelungu bengakaphumi kwangathi abantu bakuthola ukungathi bayajabujabula kodwa-ke zange kube lokujabula. Ya ngoba izenzo zalaba bantu esithi singabantu esiphila sonke elizweni eliyi-1 ma ungathi uyabhekisisa ukwenza kwabo abasenzi ngaleyana indlela yokuthi kwakubanjisweni. Abantu abanye abantu beMashonaland bayilaba abantu abazitshela ukuthi bona yibona abantu abalilwelayo ilizwe lelo. Kanti kufana nokuthi babengekho, bakhokhelelwa ngabantu ababesilwa under Zipro forces. So kwinto ebuhlungu kakhulu kuzisa usizi ukuzwa abantu sebekhuluma kungathi ibona babengaphambili ngokusekwa ngabelungu bebathatha kungathi mhlawumbe bazokwenza ngcono. Kwathi masekufika isikhathi sokungathi bayajika nabo bajika abantu bezanu babahlamukela. Okunye nje enginakho ukuthi kubuhlungu ngoba ama-resources emathebeleleni khona lapho athathwa wonke asiwa eHarare, amafemu ajika kwafakwa amasonto. Kambe ungabe kuyinto ekahle ukuthi uthathe insiba zenye inyoni uyokwakha ngayo isidleke sakho? Akusiyo into ekahle leyo. Hhayi ngiyabonga ukuthi ngibe kulo umsakazo owanamhlanje. Ngiyabonga kakhulu.
Studio 7 njani? Hayi sizitilele nje silokhu sibheka umomo waseZimbabwe laphana. Hayi laphana kuhlangahlangene, laphana nje kuhlangahlangene impela. Labo siyabathemba kodwa hayi kungathiwa ngani idonki encane izane idonki enkulu bona sebengani idonki encane. I-CCC ma kuwukuthi yona ithi ihlukile kule ZANU-PF, o-vice president abangu-2 badingani ngoba leso yi-strategy seZANU-PF sokuncindezela amaNdebele. UChamisa la sekuya ngesitrategy seZANU-PF sosiza lawo vice president abayi-2 ngabani? Indaba angazitekela u-vice president wako-1 either ngu-Holtzman ungu-Tendai-Biti obeyi-1 kuphela kule vice president wako-1 njengalapho e-South Africa umalema ungu-president wakhona ngale Limpopo
kodwa wakhethwa kibo khona leli mpumpu ukuthi ngivice president wakhe. Wena wehlula wehlulwa yini ukuthi ezikhethile naye uvice president wakhe ekhe lo 10 ibhija asidingi ukuthi kumbe ngwakidi nga kakhethi kube lo vice president wakhe. Basosuka lawo vice president abayi-2 sokukhonfuse abantu phela ngoba lesi siyazi ukuthi isitrate sokuncindezela amandebele ethi ezanupf chamisa kabe lo vice president kowakhe loko ukuthi ba lobo vice president abayi-2 hayi suke sikhonfuse abantu so abasakwazi ukuthi manje kuhamba njani beyidoke encane phela le-ECCC futhi lobo ingathi ingene vele izabe lokhu kuncindezela amandebele njengokwezanupf. So ayi kuzima kuhlangahlangene mpela hayi ngosisisabotela akithi amaphathi esindebeleni hayi ngoba kulanjani namaphathi esihlulini lokhu hayi ngani ukuzibambelela mpela ngoba akithi amaphathi wonke alo president u-1 vice president u-1 lokuthi asokusiba nawo vice president abayi-2 ngokwani umhlaba ungakazisikubone sikubona kona le Zimbabwe kweshishiwe emahlweni ale ndibuti amhlaba okakukho lokhu u-vice president kabe yi-1 namfana uchiwenga u-vice president ngapha sewuminister of health kahle kahle laphana vele kuhamba njani izwe lelana alithathekanga kahle lalelizwe kube nje kuyakhlizikhale one time ukuthi kugilizwa nalalo mbuso okhona vele hayi ngoba laphana hayi lalelizwe lelana alirayithanga lalelizwe labuya ngendlela engarayithanga labuya lidunuzile lalelizwe.
Hi Sidi 7, hayi kudala bendizama ukukhangela ezi namba like ndikhethe nama ezinto sithiwa pha kusidi 7 zirayithi kakhulu like embuzo ezi zibuzwayo like ngelowa phathi yelantuka yezimbabwe zanupf hayi thina sizalwa phaa ku-1980 but asizange sabone into like isijabulise yena ngoku singathetha sithini asinayo into sithi singade hayi kokungono ngendawo ethile but ngoku hayi kunzima asinokwazi ukuvuya ne-independent nje because kuvuyile ukuhlupheka cha
sakubonani salibona kwistudio 7 salibonani jongagips mthunga salibonani bantu mimavulas ilinjani lonke bantu linjani lonke bakithi thina siyaphila kunantendi siyaphila sibili hhayi bona hayi kugodola ngapha kuyagodola sibili kodwa hhayi senti nje ngifake ngumbono onyana lwami engiwubonayo mana yazi laphana kulamanye abantu mana babiselilizwe emuva uzathola ukuthi abantu baba yinto yinye bebambane lalumfana omncane bebamba lomfana omncane ke bezama ukuthi at least bazama ukususa londoda lowo ukuthi at least kumbe into zingahamba kuhle ngoba nxangiyakhangela ngibona ukuthi ubaba lo ukuphuma soze phume noma ngaze bemudle kumakhetho lapha soze-ke ephume esitulweni kasoze uzenze okwenziwa ngobhudi wakhe omgabe oyikho aza kwenza uzanele esitulweni ebesesithi yena ye yakuphindwa amakhetho kukhetho kutsha khetho kutsha yinto engibona ukuthi azayenza ngendlela awona ngayo bawona abantu laba konke usukala badlasika izimali bathunyezela izimali ezivela emazweni bayadla bakhulisa amakhampani abo bakhulisa izinto zabo kulo muntu ongathi umuntu elamapulazi angu-20 kuyini khonoku hhayi laba bantu laba basibisele emuva mana angazi ukuthi singenza njani abantu laba ukuthi ubeke kubona ukuthi hhayi into abazenzayo zimbi angikwazi ukuthi zingamenza njani indoda lofile ngamukhangele thunga ngibongile kakhulu ngibongile sibili kakhulu lonke be-studio 7 ngiyalibonga umsebenzi wendawo dantini akhiwami hhayi ngamathiwami akhe lihambise njengoba liwuhambise umsebenzi dantini
salibonani belaleli be-studio 7 lezisebenzi be-studio 7 ngiyalibingelela ezindaweni zonke lapho elikhulu ngikuba ngisenze uhlupho lwabantu alupheli yazi nxa abantu bekhala ngemali ezimbabwe besithi ibhondi liyahlupha kuyabe kungani uhulumente kazilisani lanani kodwa ibhondi kwezinye indawo liyachaya kakhulu abantu mina ngifake amabele ami e-GMP ngo-December imali yami ibuyela mhlaka-29 yenalinyaka ngaze ngisithi ngiyitshintshe ngiyise kumarani hhayi ukuthi ngithwale izandla ekhanda ngoba into enyabe sengiyisebenzela kanyeyazo njalo umnikazi webhondi lo ngiyeke mina ngithi kanjintshile intando yami njalo isitolo sikahulumende lapho engikhona mina kasikho lapho engingathenga khona ngebhondi ngithi hayi ibhondi liyathina ngithenge izitolo zabanye abantu i-2500 bhondi ithathi inginika i-100 rand kambe impilo yomuntu yabingani kona so ngisho ukuthi abake bananzelele ukuthi ngabe sebenza labantu bahlonipha abantu njalo umuntu ungamthatheli phansi ngenxa ukuthi uninto esikhundla esiphezulu kuthiwa phambi kwasomandla siyafana
salibonani kustudio 7 ngiyalibongisa lonke abalaleli okhulumayo Godfrey Moyo abangaziyo bangazi ngo-BG Plumber into engifuna ukuyibika lana bakithi okumele liyibone ma-South African selingenwe ngumoya ka-Robert Mugabe lo mnangagwe okukhuluma amanga mani sithi abantu baseZimbabwe yibo abagama eSouth Africa lishiya ezinye inhlanga. Khona lokhu lizibuze kusasa ukuthi lizaphila njani nabantu, ngoba lina alifuni ukuphila nabantu, lifuna ukuphila ney'nyamazana. Okusalayo ikuthi umthwakazi umama ngey'nyawo usimele thina abantu basemathebeleleni sibe kwazi ukuvuna umnotho wethu, sixotshe laba abasitshontshela umnotho wethu. Nabantu bakithi basesindebeleni abahamba namashona abaku-MDC nakuzano, siyabaxwayisa ukuthi nebehlakaniphe. Ngenye imini bazodla amathambo, thina sesidla inyama. Impela bazinuka amakhwapha laba abantu abasapota abantu baseMpumalanga besibulala beyenza kanje. Siyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uhlanganele nkokheli yebutho lelizwe lakhe izolo, eyazisa ngokuthi kuqakathekile ukuthi umhlaba wonke jikelele ukhangelele kwelemelika ukuthi lilethe ukuthula. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uBiden ethule imininingwane yezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yakwele Russia egoqela amalunga edale lephalamende. Elemelika lamanye amazwe omhlaba lethesa ele Russia izijeziso zenotho kulandela ukuhlasela ele Ukraine okwenziwa ngele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo.
Asimboni uPutin enenhloso yokuqhelisa izwe laseRussia, kodwa esikubona kusenzakala yikuthi uPutin akeneme ngokuthi amazwe entshonalanga Ukraine ibe lilunga leNATO. Ngoba uma isiba lilunga leNATO kuzasho ukuthi amazwe entshonalanga azothatha iy'khali ezinkulu kakhulu azisondeze duze neRussia. Sizakhumbula-ke futhi ukuthi ngokwebalazwe lakhona iMoscow i-capital city yaseRussia isondele kakhulu esayidini laseEurope. So yilokho ngaphezu kwezinye izinto uPutin angakufuni ukuthi kwenzeke. Sizakhumbula phela ukuthi ngaleya nyaka iRussia ize iyofaka izikhali ezinkulu eCuba zibheke eAmerica. IAmerica yethusela ngokuthi izosebenzisa izikhali zenews ukuthi kuvele kuhle kubheduke impi. Zahoxiswa lezo zikhali ezazifakwe iSoviet Union. Ngakho-ke uPutin ucabanga into efana nayo leyo ukuthi laba bentshonalanga bazoyenza nxa ngabe kuwukuthi i-Ukraine ingasibe yilunga leNATO. Kodwa-ke ukuthi-ke manje lokho akwenzayo uPutin, ngiyacabanga ukuthi sizokhumbula phela ukuthi i-Ukraine yona ibisivuma ukuthi ayisezukuthatha ubulunga beNATO. Kodwa-ke njengobani kunengxoxo eyiqhubekayo phakathi kwayo neRussia, engxoxweni akufanelanga phela ukuthi uye ungathi usuhluliwe, kumele uye ulokhe unamandla ukuze uzuze kakhulu kulokho ofuna ukuthi uphume lakho. Yilokho-ke esibona ukuthi uPutin akuzamayo, hhayi ukuthi mhlawumbe iRussia isazoqhela ngokwalesiya simo sakuqala kuseyiSoviet Union. Kodwa-ke khona lokhu ukuthi nje kuzokwakheka ibhlokhu elisha ele-BRICS. Futhi lelo blokhu ngoba manje uma silibuka liholwa yiChina esingu number 2 emhlabeni ngobukhulu bomnotho, kuzoba ibhlokhu eliqine kakhulu. enizobe ninamandla futhi angedlula lawana awe Soviet Union ngoba lizobe lisabalele umhlaba wonke. Sikhuluma lapha ngeBrazil, sikhulume ngeIndia, sikhulume ngeSouth Africa, sikhulume ngeChina, sikhulume ngeRussia. Azobe esabalele lawo mazwe emhlabeni. Yikho lokho engicabanga ukuthi inhloso kaPutin ekupheleni kosuku yiyo afuna ukuthi ifeze.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqatshwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga mali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Libe losuku oluhle.